Angwazi ukuthi ubaba umthuli Ncube lo John Mangudzi ka oyeserve bank vele umsebenzi wabo ngawani bengazi kuma kuhle imani policy thina abebandla lesisi sibona ngani sokwanele ukuthi laba abantu ababili ba resign bachiye umsebenzi ngoba sebevoxile inotho sivuza igazi izitolo sezivaliwe amabhanki sevaliwe izinto eziningi sezivuza igazi ngokuswela umhlahlandlela omuhle we-economy hlala sibuza ukuthi kambe laba amajaha baqeqetshile na ukuthi bangabamba isikhundla ezinjengalesi siyakwazi ubaba umthuli Ncube ngiprofesa kodwa phela liyakwazi ibhenki lakhe lalo elacitshwa lavalwa ngokwehluleka ukulandela umthetho welizwe le-economy ubaba uMangudzi kasile history ukuthi lapho wafunda khona hhayi kwakuyi-college nje okwakukhonala emazweni kodwa akaqeqetshanga ngenxa yezano sebesithi kabamba umsebenzi omkhulu kangaka sesicubungukile kulezi mali eziningi ezilahlekileyo kulamabhizinisi amaningi alahlekileyo kulabantu abaningi abaswele umsebenzi lezi mali ngezikhathi zonezi amabhenki evaliwe thina njengebandla labantu sibona ngani abantu laba abathungamela ezenotho kakhulu ku-reserve bank governor uDr Mangudzi lo professor Mthuli Ncube uminister of finance and development isikhathi sesayile ukuthi ngabe bayaresigna ora ne-honorably ngoba vele iZimbabwe sivuza igazi lobuyanga
idola leZimbabwe sibone lilahlekelwa luhlonzi ngesilinganiso samachumi iphose yamahlanu izolo lithini ngalokho njalo labantu nje nxa likhuluma labo bathini
abantu bayakhala imali ayisela sisindo amasela amaqili ndini enza abakufunayo kuyonke i-economy emgodini ekulimeni eku-agriculture ku-manufacturing le-industry konke sokubolile kubhidlikile ngala bantu yikho-ke siyacela ukuthi abantu beZimbabwe abatshengise ukuthi bona yibo abalamandla hhayi abantu ababili abaku-government abangazi lutho siyacela njalo ama-members of parliament le-senate ukuthi bafake umthetho i-motion engathi abantu laba bahle bachiye umsebenzi ngokuphangisa nampo abebhola bangahluleki ukusebenza bayaxotshwa ama-coach laba abantu sebebulala ilizwe yikho-ke sithi thina be-ccc abaxotshwe uma bengarizayinanga bodwa